obona ngokuqoqwa kwenhlelo ku-ZCTU umnumzana Michael Katukutuku utshelela umsakazi ukuthi bathukuthele ngokuqonga amahlayana kwentengo yokudla kanye lezinye izinto ezijiyeneyo ezitolo.
From our view is on a free fall, but it does not surprise us.
Lokho okwenzakalayo kungasimangalisi thina njenge-ZCTU ngoba siyazi ukuba inkokheli kahulumende ekhona abayibo osomabhizimusi njalo onjongo kuyikwenza inzuzo sikhathi sonke. Nxa intengo yempahla iqansa njengalokho esesikubona kathesi, akubahluphi lokho ngoba kusitsho inzuzo enkulu kibo emabhanga.
Uhulumende wehlise intengo yamafutha ezimota ngeviki edluleyo esithi lokhu kuzabangela ukuthi intengo yezinto ezitolo layo yehle, kodwa kwathi ukuthi akukenzakali lokhu.
We are intending to do a sensitization in the CBD of Harare.
Sifuna ukuqhuba inhlelo zokufundisa uZulu ngalo mkhankaso esigodlweni eHarare. Lo mkhankaso siwusungule njalo emizini ebalise eMbare, Highfields, Budiriro, Glenview, Mavuku, Tafara, Lewan Park City. Thina okwenziwe nguhulumende ukwehlisa intengo yamafutha ezimota kungazange kusize ekuthini yehle intengo yenye impahla.
Omunye wabaphatheke emkhosini wokusungula umkhankaso wokwehliswa kwentengo lo ngumgcini sihlalo wabasakhulayo kunhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Pride Mkhono.
Sifuna ukuthi intengo zonke zehle, into zonke zehle, zehle khona manje ngoba siyakwazi ukuthi ziphezulu ngenxa yokuthi umkhono wethu awumanga kahle.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Coalition on Debt and Development, uNkosazana Janet Jowu, laye ngomunye wabantu abaphatheke ekusungulweni komkhankaso we-hashtag Prices Must Fall.
Thina sibona vele intengo isikhwele kakhulu okokuthi abantu abayanga abangama-members awezimcod kasayenelisi ukuthi athenge ukudla. Kutho ukuthi ilungelo labo elokuthi babe lokudla, babe lezinto zonke eziqakathekileyo empilweni yomuntu ngabasalikholisi selithethwe ngama-business.
Abe-ZCTU bathi lumkhankaso uzaqhubeka intengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu ize yehliswe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.